Iningi lithi lokwesaba ukuthi kuzaba nobandlululo olukhulu lobudlwangudlwangu njalo ukutholakala kwengwalo zokusebenza kumbe ukuvakatsha kunye lokuhlala eBritani kuzaba nzima. I-UK ingaphuma umanyano we-European Union. Ukansila weSandwell eBirmingham umnumzana Thabiso Mabena omele ibandla eliphikisayo kweleBritani ele-Labour Party uthi ibandla elibusayo elama-conservatives kalifuni izizalwane zamanye amazwe kweleBritani yikho nje befuna i-Brexit.
I-United Kingdom is against i-immigration. Abantu be-Africa nabase-Asia ukuthi beze kuleli lizwe njengamanje vele bafuna ama-visa. Lesi abantu base-Zimbabwe abalapha abafeli ngasalamsikhazi nabantu futhi mhlambe alibhadalanga ama-taxi kanjalo kodwa usazorenew into zakho sebesithi wena you will be deemed as someone of not good character. Basefuna ukuthi behle bethumele back. European Union iyasiza la kuma appeals, iyasiza kuma cases yonke into, kuma human rights iyasiza. Laba bafuna ukuphuma konke lokhana le human rights law bafuna ukuyitshintsha benze yabo.
Umnumzana wa Fortune Sibanda ohlala edolobheni le-Wolverhampton lilunga lebandla elibusayo lama-conservatives uthi i-Brexit ayilani ilezi zalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBritani.
Le hungahunga engilizwayo mayelana lamaZimbabweans ukuthi after the Brexit bazabe sebe worse off. Ngombono wami akusaqiniso lelo. Ngoba i-Brexit has got nothing to do with amaZimbabweans. It's all about Europe. Abantu be-Europe bekule freedom of movement bebehamba up and down bebuya nje ngokuthanda. After Brexit i-differences abakhona ukuthi ama Europeans lawo sewamele affectwe i-visa system.
Ukansela Mabena uthi indaba ekhona ngemthetho ezabunjwa ngemva kwe-Brexit ucabanga ukuthi ingahlukumeza abeZimbabwe abahlala e-UK
sebephumule ku-European Union bazokwazi ukuthi amakhotha lapha betshintshe i-legislation vele mangabe kuthole ukuthi sebefuna ukukhipha ungayemakhothi behle bekuthathe bekuse ngaphandle ngoba bathi kuyabakhosta futhi kuye emakhothi. Like let's say i-family reunion it will be very very difficult and le mali zakhona kuzobe sewuthola ukuthi sesibhadala twice than money what we are paying now. On trade leZimbabwe ngibona ngathi after some years probably 3 years or more relations will improve with trade. Because kulezinto abazifunayo vele eziningi eZimbabwe.
Banengi kulezi nsuku abalala bengalele, bengazi ukuthi inyanga le mayiphela kuzathwani ngabo, ngoba bephethe ingwalo zokusebenza kuleli. Unkazana Maureen Mhlanga ngomunye wabo.
I-Brexit isenza thina abanye sihlalele evalweni, ngoba u-Prime Minister okhona uJohnson kathenjwa. I-UK ingaphuma e-Europe bayakhona ukuntshintsha imithetho, basixotshe thina amaZimbabwe esilapha. Work permit. Njalo kulezi nsuku amanye amakhiwa seqalile ukubandlulula abantu abamnyama besithethisa besithi sibuyele kithi. Eqinisweni mina sibili i-Brexit ngiyayisaba.
USibandla akavumelani lo Mamhlanga uthi cha umkhokheli weBritani umnumzana Johnson ngumuntu amaziyo othembekileyo ayake axoxelaye njalo ngeke axothe izizalwane zeZimbabwe ezihlala eEngland.
Boris Johnson is someone engike ngahlangana laye ngaxoxa laye. Ngokubona kwami indoda eqotho ngemva kokuxoxela in person angiboni ukuthi angafuna ukuthi affect amaZimbabweans in any different way. Angiboni ukuthi amaZimbabweans will be worse off. It's all about European Union le Britain. It's got nothing to do with amaZimbabweans.
Igqwetha njalo lingcweti kwezemthetho yokungena kwabantu elizweni i-immigration lawyer unkosazana Sihle Dube we-KM Solicitors edolobheni le-Manchester uthi Brexit ingaba luhlupho kuzizalwane zeZimbabwe ezithanda ukuvakatsha kwamanye amazwe ase-Europe.
Ama-effects awe-Brexit engiwabonayo kakhulu ukuthi azasihlupha thina abeZimbabwe. Ama-holidays siyathanda ukuhamba e-Europe kakhulu for ama-holidays kubo-Spain, Portugal, Cyprus loba ngaphi. Sikwanise ukuthi si-apply ama-visas before si-travela. Then i-effect ezaba khona ku-families budi bekhaya sesithandana lalaba abe-Europe. Nxa kuyukuthi uyi-dependent, i-family dependent of i-EU national, thole ama-paper under that route, u-applyele for either i-pre-settled status, esikuvumela ukuthi uhlale e-UK for 5 years, or i-settled status.
Inkulumo ziyaphambili phakathi kweBritani lomanyano we-European Union. ukuthi behlukane kuhle besale bedlelana ikakhulu kwezomnotho njalo amalungu eParliament eBritane kumele bavote bavume isivumelwano sakhona singaba khona ilizwe leBritane lingakaxexebuki kulumanyano imele studio 7 lapha iHouse of Commons igama lomu Ezra Chisa Sibanda.